Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela kweza kusihlwa kustudio 7 ngolesivile mhlaka 14 kulwezi 2023 ngontunga milinko mo endabeni zethu lamhlanje Sokulamanye njalo amalunga edalela eParliamente awe TRC asexotshiswe kuNational Assembly lakuSenate. Lanxa umthethwandaba weHigh Court namuhla unxume ukuthi lokhu kuke kumiswe.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ubaba uThapamani Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leTRC umnumzana Thapfumane Masaya. Yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende kanye lamalunga ezanu-PF. Elemelika leleBhilithane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu leHamas elePalestine elilwisana lele Israel emizameni yokwenqabela amanye amazwe ukuncedisa iHamas kulimpi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court namuhla sisithi amalunga edalela eParliamente awebandla eliphikisayo eleTRC akumelanga axotshwe kudalele National Assembly leSenate ngozithi unobhala jikelele walelibandla umnumzana Sengezo Chabangu. Sokumlamanye njalo amalunga alelibandla afika phose amachumi amabili axotshwe ngusomlomo wedale namuhla. Kubika uTaboka Ncube.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu oweHigh Court sisithi amalunga edalela ePhalamende awebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa eNational House of Assembly leSenate ngozithi ngonobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadalelawa namhlanje. Edalele iSenate kuxotshiswe amalunga amahlanu aweTRC abagoqela umnumzana Jameson Timba, Webster Mawondera, loNkosikazi Wongai Thome. Edalele National Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba weHigh Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedalela eParliamente aweTRC umnumzana Amos Chibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye owabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo seHigh Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. AbeTRC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uChabango ozithi ngunobhala jikelela lelo bandla kayisilo lunga labo, ngakho ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNcwabakazi. Abanye abaxotshe namhlanje edala le-National Assembly baqoqela umsekelo wesikhulumeli se-Triple uMnumzana Gift Ostalo Seziba, Admochi Yevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa labanye. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe uMnumzana Khaliphani Phogeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo zabo. Ekhuluma nge-Studio 7 ngempela sonto, uPhogeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalunga edala lephalamende kuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ephalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leTriple C uMnumzana Tapfumane Masaya, yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO kanye lamalunga ezanu-PF. Kumbiko esiwethu le enkundleni zokuxhumana, isigodlo lesi sithe uhulumende kumele aphenye lolu daba ukuze kuvezwe ukuthi uMasaya wathunjwa njalo wabulawa ngobani. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iHuman Rights Watch, Amnesty International kanye leSouthern African Human Rights Defenders Network lazo zethu le umbiko zibambene namuhla zisola kakhulu ukubulawa kukaMasaya, yena othunjwe ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections olokudinga umeli wemavuku edale lephalamende ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa komeli walesi sigaba ephalamende ngozithi ungonobhala jikelele we-Triple C uMnumzana Sengezo Chabangu. Umdeni kaMasaya kanye labe-Triple C bathi ukhanya wabulawa ngokuganyulwa ngamabhemba. Sixoxele siphathamandla saleli bandla eMelika uMnumzana Tim Muringayi.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uTapfumane Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression ezikhampenela for his party. Engachayanga muntu, engahluphananga lo muntu. So leyi into eyenzakala eZimbabwe leyi eyokubulala abantu every time masisehlukana ngendaba ze-politics, hayi asikuchiyeni isihlobo zami. Laba abasetshenziswayo bethunywa uyebulala abantu, siyakwazi ukuthi iZANU-PF yiyo ebehind konke lokho. Mabe sithi bona babambe zonke indawo ze-CIO zamapolisa zamasocha ze-military intelligence, kanti pho kuhamba njani ukuthi abantu lokhe bebulawa by the unknown? Sibona kuhamba njalo futhi ngendaba zama-minerals ethu gold mafia, ukuthi i-gold yayitshaya la i-double up abantu bengakwazi ukuthi kuya ngapha. So yikho esikutshoyo khonoko ukuthi iZimbabwe kathesi kumele kube labantu abafuna ukukhokhelayo, abalothando lwabantu, abalothando le future yeZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi lokhu ungalokhe kuhamba phambili, hayi asikwazi ukuthi kuzozala nkomoni. Ngoba abantu beZimbabwe, they have been patient. Abanye, they have not recovered from since 1965 kuchaywa impi liberation till now. So sithi hayi asihlaleni phansi maZimbabweni, sibone indaba yokuthi sikhiphe iZANU le lo mnangagwa wabo, ngoba sebehlulekile ukubusa iZimbabwe in a free and peaceful manner. Thina asilabantu abalodlakela, thina sifuni msindo, sifuna i-peace in Zimbabwe. So lokho kubuhlungu.
udlakela lolu alusoze lwethuse amalunga enu ecine engasayivota yini kuma by-elections.
Ukuthi ama by-elections baza siyethusa okwesasaba angikuboni mina. I-vote yafelwa ngabantu during the liberation struggle. So lokho kokuchaba abantu besethusela abantu since 1980 akusasebenzi. Ngoba it's a constitutional and fundamental right. It's like your right to breathe, ekuseni. Ukuthi la uphefumule umoya. So your vote is your right. Ngisho njalo kwabantu abakhulumayo ukuthi izani zachaya abantu during the by-elections and everything. Hayi, konke lokho siyakwazi. But imvumo yakho yokuthi uvote is yours, born with it, and it's constitutionally mandated.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla le-CCC khona pha eMelika. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kumbe ukubulawa kwabasekeli be-CCC.
The Voice of America.
Ele Melika lele Pilitane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu lakwele Palestine ele Hamas lona elilwisana lelizwe lakwele Israel. Injongo yezijeziso lezi ngeyokwenqabela ele Iran labangane balo ekungeneleni encedisa iHamas kulimpi esingene kunyanga yesibili. Umpati Ntambo obona ngezemali kuhulumende weMelika, unkosikazi Janet Yellen wethule umbiko namuhla esithi ilizwe lakhe leBhilithane ngokuthatha lelinyathelo bazama ukuvimba iHamas ukuthi ingafinyeleli uncedo lwemali yokuqinisa impi yalo. Lokhu kugcizelelwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken yena othi lezi zijeziso zizanceda kakhulu ukuthi iHamas ingatholi uncedo lokuthenga izikhali. Ele Israel lithi abeHamas babulale abakulelo lizwe abaphezu kwenkulungwane 1200. Ngenyanga edluleyo babuya bathumba abaphezu kwamakhulu amabili i-240 abane babo asebakhululwayo. Abe-Israyeli baphindisele ngokubulala abesiPalestina abazinkulungwane ezilitshumi lanye 11,000 abagoqela abesifazana labantwana abangahlomanga. Iqembu leHamas likuluhlu lwamazwe akoqela ele abalwa nje ngamaqembu abahlamuki ama-terrorists ehlelwa ngamazwe afana leMelika, Israel lomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera yena othi usekela labo abakhuthaza ukumiswa kwalimpi phakathi kwe-Israel leHamas.
Katensi ngibona njengani umungameli ubaba uBiden wase-America lezinye inkokheli zase-Europe yiwo abangalalelwa ngubaba uNetanyahu nxa kuyukuthi sifuna ukuthi impile ime. Ngelinye icele langikhona ngibona njengani inkokheli zase-Iran kumbe inkokheli zase-Saudi Arabia ebengakhuluma le Hamas uze layo imise impile.
Ubona ngani eZimbabwe lingaba ngelinye lamazwe angathinteka aphazamiseke kwezomnotho ngalimpi yele Israel kanye leqembuleli ele Hamas lakwele Palestine?
Kathesi umnotho waseZimbabwe awukahlaselwa impile. Impile isasekatshana kakhulu lomnotho waseZimbabwe. Kodwa kuye ukuthi impile izaqhubeka njalo ezinye umbe amanye amazwe azangenela uzananzela ukuthi layo iZimbabwe umnotho wangkhona uzaba affected kakhulu ngoba e-Middle East yikho okuvela khona amafutha awe petrol le diesel esiwasebenzisa lapha eZimbabwe. So ukuqonga kwempile kungenza ukuthi layo intengo ye petrol le diesel ikhwele bese wenza ukuthi umnotho waseZimbabwe uguqe ngamadolo ngoba siyakwazi ukuthi amagetsi ayahlupha lapha njalo into eziningi sisebenzisa ipetrol le diesel ukuthi zihambe from point A to point B.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho. Izakhamizi zeGulati esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimota ezithwala uzulu njalo. Zithi ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhale khukhwini kumele zigade izintaba kumbe uxolo sihlobo zami, kumbe zigade izintaba ziye lapho okuphakame khona zisiyadinga amagagasi. Kubika uEzra Chisa Sbanda.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamiza umnumzana Jay Mkandla uthi eGulati akulalutho.
Akudevelophi. So ngoba asithi kalesi imigwaqo ifile iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba kebe kufuna ukuthi vele kulezi khalipho okumele zivele zilungise imigwaqo kodwa wonke akasidibani lakho. So ngokunye okubisela intuthuko yethu emuva imigwaqo i-DTF yathi iza kuyilungisa akula khathesi uwalungiswa lapha akade belungisa lapha ngamafoti bethu abamadiasporas.
Izulu lesiqhotho lisanda kubhidliza isikolo seTogwe Primary le mizi embalwa. Esinye njalo sakamizi umnumzana Jonathan Ndlovu ukhala ngokuthi imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Ungachapheki kunje kwakuba sasiphiwe into sameza ukuthi sifakela phela ukuthi silungise ibridge leli. Ipredo kwa mabikwe. Tiswa angkapegi la. La lukwa lukungadli kwa zonto. Kwa kufana na nakunoko. Stelu ngeto. Disku ngechisa bagiti. Aba taba nengi makara nge booster. Sika sezi ntave ni baba. Sia fuwe sia tingi booster ntave ni sezi network. Sia lutula. Akula phone. Weba sikulela usinjani. Sikumele sike ntave ni usupati kwa usupati. Mutu wakana samtata api. Utu uri zmutu. Akula. Asi nyoke zilapi mamba zotero. Ama pimpa mbali.
Olunye ukuthi bonhlupa kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhale khukhwini awabambi kuhle. Okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp. Izakamizi zithi ukuze zisebenzise omakhale khukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagasi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nanga ngumnumzana Elvis Moyo.
Ngaba sokubude nonakale yabi sikhona esigabeni sehluleke ukuthi sithinta. Just because ngoba sila network ukuze ube le network sokumele ukhwela intaba uze uthola i network there many ezinye emini information siyithola sivela outside the country ngoba labana abanye babe sesisitshela ukuthi ah kathi sesizwe ngapho sokuthiwa sokuthi kodwa thina sele singakwazi just because ngoba asila network.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani yabo makhale kukwini kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Ngenxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address ethawo asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho-ke siyacela kulandele besibili ngoba yikho kusihluphayo singaze sitshiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sibanele sesizamile ukuthi information le physical sibe layo sizama ukudinga ama-subscribers siwa over 9,000 akwento abalapha abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansili ematopo njalo engukhansila kawa 22 umnumzana Tobias Banda uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Umgwaqo wethu phose yonke ihlile imigwaqo yonke siyazama njengecouncil ukuthi imigwaqo siyilungise njengoba niyakwazi eminye imigwaqo yeministry eminye ngeroads eminye ngeyani kodwa phose le ethu ecouncil siyazama
Studio 7 qhubana njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini yeNet1 umnumzana Christopher Mutshetshemera yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale egulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana leli hlobo nabangani kalula futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-intanethi
ngizaba lequla lami likhangele indawo le ngibone kule mizamo bani eyenziwayo indawo ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni ngizacela iqula lami eliyabe lisemathebheleland lihlolise elingafaka khona i-base station yokuthola amagagasi kamakhalekhukhwini njalo bazayo kuyafika kule ndawo
abe iconnect labo bathembisa okufanayo nangumanjinela wali khampani umnumzana Thawona Jakajira
let me fix that one for you I will fix it for you definitely but I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there
mana ngilungisisa udaba lolu ngiza kulungisisa ngizakhuluma labahlolisisa indawo le inetwork itholakale
Izakhamizi zithi imatopo ngesinye seziqindi esabelweni semandebeleni ezisale emuva kakhulu kunhlelo zentuduko. Imale Studio 7 ngisegulathi yamatopo, Matabeleland South Province, ikamra mngeza Jesus Banda.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi abesilisa abanengi okugoqela abasakhulayo labadala. Babulawa imikhuhlane elapheka lula ngoba balesidensi sokuya ezibhedlela ukuyadinga ukwelatshwa nxa bengezwa kuhle kubika uTobias Mudzingwa
njengabo bonke abesilisa emhlabeni jikelele abesilisa beZimbabwe babikwa bengasukumeli phezulu njengabesifazana ukuze bekwelatshwa ezibhedlela nxa bengezwa kuhle Inhlanganiso ye World Health Organization layo yakufakaza ukuthi abesilisa abanengi emazweni awezwekazi leAfrika bayadonda ukuya ezibhedlela ngenxa yezizathu ezijeneyo kodwa esihamba phambili kuyikuthi babe bengafuni ukubonakala njengamadoda angaqinanga alaliswa phansi yimikhuhlane. Umqondisi wekilinika enceda abesilisa ngezempilakahle eMen's Health Clinic Zimbabwe umnumzana Ben Ncube uthi abazali balomthwalo omkhulu wokufundisa abantwababo abangabafana ngokuqakatheka kokulondoloza impilakahle yabo.
Siyakhuthaza abazali ukuthi khona nabekwanisa ukunceda abantwababo nge-support njalo ke lama-finances lokubhadala ukuthi bekwanisa ukubuya esibhedlela. Thina lathi siyazama ukuthi khona nama-prizes ethu ebelawa ayenza ukuthi even abasakhulayo bekwanisa ukubuya bezothola usizo.
Udokotela wempilo kobulawayo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi ngokungayi esibhedlela masinyane abantu bafaka impilo zabo engozini enkulu.
Kubi kakhulu ukuthi umuntu nxa egula engahambi kuyabonwa ngodokotela kumbe ngomongikazi ngoba umkhuhlane uyabe ukhula usiya phambili. Ethi nxa ethi yafika esibhedlela kuthola ukuthi hayi isikhathi sesihambile soku too late ukuthi bamncede umuntu aphangise ukutshona. Yikho siyaxwayisa kakhulu ebantwaneni abangani ababafane nangani bancane laba kuthiwa ngama youths ukuthi bangaze bazenza ukuthi baqinile kakhulu imizimba yonke iyafanana nxa umkhuhlane sukhona bagijime baye esibhedlela
Osakhulayo umnumzana kubuya majahana uthi abanye abesilisa besaba uyahlolwa ngodokotela ezibhedlela lasemakiliniki ngezizathu eziningi
okunye mfowethu mboni ngazani wesaba ukuthi umuntu esehambile bamtshele ukuthi hayi usubanjwe lo mkhuhlane kumbe sokuyafuneka lokhu lalokhu so umuntu usuka nje ukuthi hayi ngcono ngihlale nisebunyameni bese ngihamba kudokotela ma sezishubile ungasela plan ukuthi ngingaphini
Omunye osakhulayo uThabani Mlilo umlobi wengwalo njalo ofundisa intsha ngezamabhizimusi uthi amasiko lawo angesinye sezizathu eziyenza abesilisa bengathandi ukuya ezibhedlela
amasiko ethu lendlela esiphila ngazo kuba le lokubangela ukuba abantu bangahambi kuma health facilities ngoba sebekule inye umbono yabukhona ukuthi okudinga usizo ngokwabafazi kumbe amankazana njengamadoda khonokhwana nje ukuba le-belief ukuthi kuthiwa njengedoda ufuze uqinisele umzimba wendoda uyazilapha
Umbono kamlilo ugcizelelwe ngosakhulayo weGwanda unkosikazi Sibongu Musa Ncube, yena othi iningi labesilisa alifuni ukubonakala ngani ngamadoda angaqinanga.
Indlela esikhulisa ngayo abafana ikho kwenza ukuthi bekhule bebe ngamadoda abayesaba ukuya esibhedlela ngoba besitshela ukuthi indoda kumele iqine, indoda akumelanga idedese, lokuthi inyembezi zendoda ziwela esifubeni. Yikho bekhetha ukuthi ngangcono bewele phansi, begulele ezindlini, befihle.
Ocubungula indaba zabatsha njalo engumbalisi ekolitshini leLupane State University, uMnumzana Mbulisi Ndlovu, yena ukhonone ngesiphatho esibi sabasebenza emtholampilo esithi lokhu kungaba ngokunye okwenza abesilisa bengafuni ukuya kwelatshwa.
Abongikazi nalabo abemtholampilo lamadokotela kawafundiswanga, esingathi ngesilungu kasensitizwanga, kundingeko zama-adolescent. So nxa befika laphana mebhindlela abawaphatha ngayo, uyathola ukuthi yenza ukubana abatsha laba bagcine besesaba kwakusasa nxa bengagula ukuthi babuyele emtholampilo wonalowo ukubana bayethola impilakahle leyo. Then okokugcina, isizathu sokugcina yikudula, hhayi imtholampilo sudula.
Ezinye ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi uhulumende kumele amanyane lenhlanganiso ezizimeleyo baphume lemikhankaso yokukhuthaza ontanga banamuhla ukuthi badinge usizo lokwelatsha umkhuhlane usalapheka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Umqeqeshi weqembu labesilisa eZimbabwe emdlalweni wenguqu uBaltema Brito useveze ithemba lokuthi amaWarriors azaqhuba kuhle emdlalweni wawo lele Rwanda kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma phezu komdlalo wesibaya sika Group C ozaqhutshelwa enkundleni yehuye khonale kule Rwanda kusasa emini, uBrito uthe sebehlome baphelela njalo amalungiselelo abo ahamba kuhle.
Siyakwazi ukuba iqembu leRwanda lidlala njani ngemva kokubukela imifanekiso yalo lidlala, njalo selengcwethe ecubungula umdlalo wenguqu esithwe komiti eqondisa umdlalo wenguqu kweleZimbabwe. Sekungenzeka kodwa ukuba bantshintshe ukuthile, yikho lathi kumele sibe nawethu amaqhinga aza kwenza labo badideke ukuba kuqhubekane ngathi.
UBrito uqhubekele phambili wathi abadlali yibo kumele badlale ngokuzimisela okukhulu ngoba isikhathi sokulungiselela imidlalo yeqembu lesizwe sisifitshane.
Siyakholwa kukho konke ebesikwenza silungiselela lo mdlalo, njalo sisebenze kuhle labadlali. Kodwa bona yibo kuzamele badlale ngenhliziyo yonke ngoba isikhathi sokulungiselela umdlalo sisincane. Sikubonile ukuba baze lapha ngoba beziqhenya ngelizwe labo, njalo bazimisele ukulilwela.
Umdlali odlala eseNgilandi uMarvelous Nakamba laye ugcizelele ukuba bona njengabadlali kuzamele bebophe ziqine ukuze baphumelele.
Sesilinde ukuqala kwawo umkhankaso, njalo siqala ngawo umdlalo wethu leRwanda. Sizathatha umdlalo ngamunye ngamunye, njalo siyazi imidlalo yeqembu lesizwe yehlukile kule midlalo yamaqembu. Yikho lathi njengabadlali siyakhuthazana ngesikhathi sizilolonga ukuthi senze kuhle, siphakamise ilizwe lethu.
Ilizwe leZimbabwe likusibaya sika Group C kumkhankaso wokudinga amaqemba wezwekazi laseAfrika aza kuyaphatheka komncintiswano wezwe zomhlaba ndawonye leBenin, Lesotho, Nigeria kanye leSouth Africa. IZimbabwe izadlala leNigeria emdlalweni wayo wesibili ngensonto ezayo, njalo lo mdlalo lawo ozaqhutshelwa khona lekwele Rwanda. Njengoba ilizwe leZimbabwe lingela nkundla elungele ukuba lingadlalelwa imidlalo yezinga laphezulu, Melesizwe 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokuthunjwa lokubulawa kwelunga le-Triple C uMnumzana Tafumane Masaya. Yeah. Siziphethe ngebezihamba phambili. Sokulamanye njalo amalunga edalele parliament awe-Triple C asixotshiswe ku-National Assembly laku-Senate namuhla. Lanqanje inkantolo ye-High Court inqume ukuthi lokhu kumele kumiswe. Kwanele Mthwaka zomuhle, likhumbuleke luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngentungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.